kokela esiphambanweni ngomusa wakho mawe. Esiphambanweni ngomusa omusa wakho makwenzeke ngongomakhokhela esiphambanweni walenga ngenxa yami mayenziwe intando yami ngomfo kwakhokhelwa ngenxa yami ngomfo wakufela ngempilo yami mayenziwe intando yakho mayenziwe intando yakho umusa wakho intando yakho
lachithwa ngenxa yethu.